Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Hola mukela emsakazweni we Studio 7. Ngolesibili mhla ka 23 kumabasa 2019 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uyaqala lamhlanje kobulawayo ilizwe liphakathi kodubo.
Sinanzelela ukuthi uMinister weFinance ubaba uProfessor Mthuli uNcube ube phandle kwelizwe. Ngikholwa laye ube dingadinga njengendoda esethembeka kathesi hayi yathemba inxelayo ukuya ngeminye imizamo ezaba khona.
Izisebenzi zeZimbabwe zibuyela emsebenzini lamhlanje ngemva kokuphumula kusukela ngolwesine lweviki edluleyo kwaze kwaba lamhlanje. Kambe abezombusazwe baphenduke sebebophe amajambo na? Kuhlelo lapho esixoxa ngegugu rawundi silomnumzana Joel Phambano Ndebele owesilobela esigabeni seMidlands. Olomzali owanyamalala ngesikhathi sombhuqazwe wegugu rawundi.
Wathatha silobaba bamaplazi, wathatha obaba ikakhulu iy'hloko zemizi abanikazi bamaplazi, wathatha semdia, I think babe ngu-prof ngangaphambani. Siyazana kakhulu and silama-concerns afanayo. Ikathesi nje abantu asesithi singakwakha yini i-monument, maybe e-center, business center, sifake amabizo abantu bakithi bonke laba abahambayo. But abantu bayakhanya lokho belokwesaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uqala lamhlanje kobulawayo ilizwe liphakathi kodubo olubangelwa ngezomnotho ezingahambi kahle. Kodwa abaqoqa umbuthano lo owe-Trade Fair bathi sokulokhu waqala kuminyaka engamachumi ayisithupha akukaze kube lababukisayo abaningi kangaka. Lumbukiso uzavulwa ngokusemthethweni ngumongameli Yoweri Museveni wakwele Uganda owetheswa amacala okubusa ngocuku njalo lokwalela esihlalweni ngemva kokubusa kweminyaka edlula engamachumi amabili. Lumbukiso uzaphela ngesonto.
Abantu abaningi bebelama-conference behamba endaweni ezehlukeneyo bethumayela.
Kunjalo nje uZulu weZimbabwe uyabuyela emsebenzini namhla ngemva kokuphumula ngesikhathi sekhefu likazibuse lele independence elinanzwe ngolwesine lalandelwa ngelephasika eliphele izolo. Amahofisi kahulumende lawo ebevaliwe phakathi kwamakhefu omabili kodwa lamhlanje ayabe evuliwe. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomfundisi uSeni Sibanda othi lanxa abantu beke baphumula kuyadanisa ukuthi sebebuyela emsebenzini ilizwe liphakathi kobunzima obukhulu.
Abantu abaningi bebelama-conference behamba endaweni ezehlukeneyo bethumayela, ngakho isinike ithuba lokukhonza njalo lethuba lokuthi abantu bake bathole isikhathi sokuhlangana lomdali wabo. Ikanti kathesi siyakwazi ukuba sokuyaphithizela njalo abantu sebebuyela emsebenzini. Thina ngapha kobulawayo sokuvula-ke inkambo le enkulu e-Trade Fair, ngakho-ke kulokuphithizela okuningi okuzayenzakala.
Ungathi bayitholile yini imvuselelo abantu ebaphe umdlandla lamandla wokuqhubeka ngempilo beqinile ebunzimeni bonke lobi lizwe elibhekane labo?
Ngibona ngani ngoba isikhathi sePasika isikhathi esisinika ithemba ikakhulu kuyabe kusikhumbuza ukuthi loba sidlula phakathi kwesikhathi esinzima lapho kuyabe sokumele ukuthi engxenye esihle sithi hayi sokwedlule kodwa iphasi kuyasikhumbuza ukuthi uThixo usinika ithemba njalo uyasisekela. Mbona iningi labantu beZimbabwe bathe bevela emabandleni abo endaweni ezehlukeneyo bebekhuthazekile kakhulu ngentshumayelo ezibekhona njalo sokubanika ithemba lokuba lali ilizwe lethu liyakwanisa ukuvuka lazo ezomnotho zizakwanisa ukuvuka elizweni lethu. Siyakwazi ukuthi abaningi baphenduka ngekhaya akunamsebenzi abanye khathesi nxa becabanga ingxenye sebecabanga lokuthi isikolo ziyavulwa abananamali yokubhadalela abantwana esikolo. Ikanti siyakwazi ukuthi iningi labantu lizadinga ukudla akulakudla ezindlini. Siyakhumbula ukuthi kule nombolo ezitshengisela ukuthi iningi labantu bezimbabwe ikakhulu lalapha emadolobheni bazabe dinga ukuncediswa ngokudla ngakho kutho ukuthi abantu bahamba phakathi kwesigaba esinzima kakhulu kodwa ithemba libe khona ngesikhathi lesisebhasi.
Umongameli Mnangagwa labanye bakhe kuhulumende labo bebekukhefu bephenduka nje emsebenzini namuhla ubona bephenduka belomqondo ocacileyo na ekuthini bangalungisisa njani udaba lomnotho?
Ngibona ngani bazephenduka engxenye sebethole lamagceko amatsha. Ikakhulu niyakwazi ukuthi sinanzelele ukuthi uminister we-finance ubaba uprofessor Mthuli uncube ube phandle kwelizwe ngikholwa laye ube dingadinga njengendoda esephenduka kathesi hayi yathemba enxelayo ukuya leminye imizamo ezaba khona kodwa siyakwazi ukuthi ilizwe leli lingeke lavuswa ngabantu abalutshwana kuphela abakuhulumente. Ngithemba ukuthi umlando wokuthi ilizwe livuke uphezu kwethu sonke abantu bezimbabwe ikakhulu ithemba lethu selikhona phana ukuthi nxa imithetho njengale devolution izaba khona ukuba izigaba ezehlukeneyo zikwanise ukuzisebenza zikwanise ukukhangelisa kanti zingazithuthukisa kanjani. Mina ngibonani lokhu kusinika ithemba ngijanele ukuthi engxenye izinto zingalunga singakulandelela kuhle.
Alo-ke bekungumfundisi uSeni Sibanda ubexoxa esicingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje-ke kesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi omunye ujaha wefilabhusi oleminyaka yokuzalwa elithumi lathoba munwe mbili i-18 uMbongiseni Sibanda ubulele umngani wakhe uCarlson Ndlovu oleminyaka elingana leyakhe ngokumgongoda ekhanda ngesitina bebanga untombazana oleminyaka elithumi lantathu i-13. Iphephandaba le-The Herald lithi kulabantu abalithumi lanye ababhubhe ngemva kokungqikilana kwemota emgwaqweni osuka eHarare usiya eMtare. Lokhu sokukhweze inani labantu ababhubhe ngekhefu le-Independence le-Pasifika lafika kumathumi amathathu i-30. Okwamanje-ke sengilithiya lilalele amazwi abalaleli bethu abeStudio 7 abawathumele nge-WhatsApp lingakhohlwa ukuthi lani lilakho ukwenze njani.
Ngiyabingelela abasakazi ku-Studio 7 kanye nabalaleli be-Studio 7. Igama lami nginguSimi Mkhulancube ngisedaluka wakhe kuKandangula Village eLupane. Udaba lekomishini ebona ngokukhumisana umlotha hayi lokho kakucaci ngakho ngoba uhulumende onguye obusa okwamanje udlala le sizwe sikamthwakazi esiyiswe silezinhlungu izinhlungu mpela ezaba khona nanamhlanje sebeqala njalo ukuthunuka lawo manxeba kabayenze into ebalulekileyo kungamanga kuphela abakukhulumayo njalo lalokho kuthiwa kwanyamalala kwacatsha kwasontshwa hhayi kakuthi iqiniso lokhu ababakhulule laba abantu bekhuphe iqiniso bona abababili laba bekhuphe iqiniso ngakho konke ngesehlakalo sombhuqazi hathi ukuthi kuyekhethwa amathambo ukhethwa amathambo kungakaze kugqitshwe impela mpela ngalolu daba njalo lokuthi kukhunyiswana ngayiphi indlela umlotha. Lokhu yikuba nogwelela kuphela lokuba namaNdebele athukuthele ngakho lokhu. Ngiyabonga.
Alright, yimi njalo futhi ngokhawunda. Mina engikutshoyo angivumelane le ndaba yokuthi kuthiwa obani bathonisise bathiwane. Hhayi, lokhwana ngalesi sikhathi angeke sasisebenzela isimo esikuso sona kathesi nesokuxolelana. Nxa ngabe sikhuluma ngokuxolelana sonke sikwazi ukuxolelana yini, awungaze uthe muntu ukuthi ngixolisa at the same time ngapha umthonisisa futhi. Nxa sikhuluma ngokuxolelana nokukhulumisana umthetho, sabe sikhuluma nge-forgive and forget. Totally forgiveness and forget. Whereby we are talking about confession, apology, forgive and forget. So nxa sikhuluma ngokukhulumisana umlotha, sabe sitho ukuxolelana mpela okupheleleyo okokuthi khona sabe sifuna ukuthi from now onwards sisebenzisane kahle, sithembana, kungela obamba omunye ngezinhliziyo. Wabona? So yikho mina engikutsho ukuthi nxa ngabe ngempela ngempela bakutsho beqinisile labo bantu ukuthi kungaba njalo, abasitshengise amanye amadlika esingawaziyo thina, amanye amagodi wona abafihla abantu khona ngoba into lena babeyenza mfihla. Kumbe babuye bethi hayi, abanye lanxa bengasenze sabonakala kodwa sabalahlela emgodini lwa phela kule minye imigodi ayilamandla esasicabangela ukuthi abantu bajikelwa phakathi. Abanye babephongusteba lahlela kungena imifule egeleza yibona yibo abakwaziyo. So thina sabe sikhuluma ngesisakubonayo mistake by uzihambela nje udinga inkomo ubusubona izinja sezivumbulula kumbe kuvunjululwe ngamakhanga khonoko. So nxa ngabe ngempela ngempela bakutsho kahle ukuthi hhayi singawukhulumisana umlotha, singabathemba, kabathumele abantu ababe-operator to that place. Asali angeke sibenzele ukuthi bebuye nje ukuthi hhayi sithi siyaxolisa sayenza lokhu nalokhwana lokhwana, sasi-operator laphana laphana, yithe sabulala umdala lwani ubani, yithe sayenza kanje kanje kanje, sanifihla laphana. Ngoba kuqakathekile phela vele ukuthi abantu abafa ngaleyo ndlela bayingcwatshwa kutsha, bayingcwatshwa kutsha, ubone la inhliziyo yakho ikhulile ukuthi awumzali wami nangwana ulele laphana. Ngoba mpela mpela lamanje bona ababa bephongutshontshwa ebusuku ulukela kathesi nje usathalaze nje ukuthi heyi incane mhlawumbe ngizabona umuntu ebuya ngekhandela emhlophe khonapho engaziwayo uze sezichambele, salokhu si-expectile into ezinjalo. So lokho ukuthi sithi hhayi kabathonisiswe njani njani kutho ukuthi phela siyabe lokhu esisalwa, siyabe lokhu esisesempini. Lapha sesikhuluma ngento edlulileyo eyi-history, sesilungisa. Mina ngi-understanda njalo, ngilabazali ababulawayo, ngilabazali abanyamalalayo namanje. So ngomunye umuntu okuthi khona kubuhlungu kimi, but akumelanga ngikuthathe for my whole life. I need to forgive and forget, ngiqhubekele phambili nempilo. Angeke mphonge uhlala nje ngibambe into enjalo empilweni yami yonke, nami vele ngifuna ukuphumelela.
Emini enhle bakomthakazi. Hayi, siyayizwa indaba yegugurawondo le. Kakhulu ngichazi, ngizama ukukhuluma ngama-justice laba ababe ama-justice ababekhethwe ukuthi behlolisise indaba le. Kwakufanele ukuthi kube namaNdebele nomNdebele namaShona nawona ukhethe nhlangothi zonke amagumbi amane omhlaba weZimbabwe. Kungakhethwe nje emashoni ngoba ligugurawondo zange yayenzakala emashonini, yayenzakala esiNdebeleni. So ambona ukuthi abantu abanjengamajazi, abantu abanjengala bantu amashoni bangayipheka kahle, yikho kutholakala ukuthi kutontshiwe ngoba bamelana bona bakho. Yebo, kahle kahle angikhulumi ubandlululo, kodwa akukuhle ngendlela engiyizwa ngayo ukuthi ubani nobani laba amadoda la akhethwe lapha abeyibo abaphethe i-commission yokuhlolisisa ngemisebenzi yegugurawondo. Kungithokozisi kanye noma kufanelekile impela ukuthi kutshontshwe, ngoba ngabangane efika kabanye ngabangane abanye ihlobo so kufanelekile kungangena noma mbani naye uhulumende lo akanalo iqiniso nayo ekweteni njengele mase kucocwe ubufakazi nento ezayenzakalayo ubesokutholakala ukuthi kuyanyamalala. Kunyamalala kanjani ngoba la bantu abantu ama-justice la bantu ngama-judge and then ama-judge basebenza ngamakhompyutha bafanele bakurejiste kumakhompyutha umhlobo banakho abangeke bakulahleke betholakala ukuthi akusela bufakazi nanhlobo kuhleli kukhona emakhompyutheni yabo.
Lawo ke bekungamazwi abalaleli bethu, lani ke lilakho ukuthi lisithumele amazwi enu nge-WhatsApp. Inombolo zethu zithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Lisithumele ke imlayezelo yenu, lingalifuna ukuxoxa ngani ye kodwa sibona ngani lezi nsuku iningi likhuluma ngendaba ehluphayo, indaba yegugurawundi, njengoba kwathiwa uZulu uselakho ukuthi axoxe ngayo indaba le yegugurawundi ekhululekile.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina ngumaigobe, umsakazi we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa kuhlelo lwethu labatsha, uhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Namhla sixoxa ngodaba lukazibuse, lela kusasa labatsha. Ngeviki edluleyo uZulu ubethakazelela iminyaka engu-39 ilizwe lisezandleni zabensundu. Kodwa umbuzo okhona ngokuthi kambe ikusasa labontanga licacile yini nxa sikhangela ingxaki ezikhona elizweni. Kuyini okungenziwa ukulungisisa ubunzima lobo ukuthi abatsha bathole amathuba angcono? Abafisa ukungena kuhlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ukuze silithinte. Ningaxhuma njalo enkundleni yokukhulumisana eFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 o'clock ntambama namhla. Bye bye.
Safasa pheli size simnyama
Safasa
Safasa Kamula mona
Kami mpoka
ligre Mbaye we modo Safasa pheli size simnyama
Safasa
Safasa Kamula mona.
Lamhlanje kuhlelo lweziphathelane legugurawundi sixoxa lomnumzana Joel Phambano Ndebele owesilobela esigabeni seMidlands, yena othi uyise wathunjwa ebusuku ngomnyaka ka-1983 elabanye omakhelwane bakhe kuze kube lamhlanje akwaziwa ukuthi bengabaya ngapi, bayaphila kumbe bafa akwaziwa. Uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi wagcina njani abanawakhe njengezibulo kanye lembono yakhe ngemizamo eyenziwa nguhulumende ngalolu daba.
Vele kuyazakala ukuthi bathathwa ngobani. Isigaba sonke siyakwazi ukuthi imoto yakhona yayiyimoto eyi-tintable eyayingathi Army Green. Abantu bona ekhaya khona libathi bangama-CIO ngoba thina sasingathi edrobheni ethathu babo. So ekuthatheni kwabo kuthiwa kwakusibele sokuthethwa abanye prayo ngale khashana basuke thula bedobha enobaba ngapha labanye bamthethwa sebethetha abanye abaningi. Kuthiwa kwabonakala igazi endleleni lapho imoto leyahamba khona kuthi tenga bahamba bebahlukuluza bebagwazi. Kwakungu-83 ukuthi nje imoto yami ekhathana ngile cutting yakhona yonke nje zaphuma emanyezipeni.
Khonapho kusenzakala wawunganani njalo wayekhona ngubani bemthatha?
Mina ngase ngikhulile ngo-83 ngoba mina ngazalwa ngo-54 kutho ukuthi ngase ndiyameniyo. Ngoba mina yime ngumdala efamilini le wanje ubaba nabanawo amabangu-23 engathwala nzima ukubafundisa ngedwa ngaze ngasebenza ngayekela ukwenza into zami zesikolo ngaqasa ukuthi ngisebenze ngigcina abanawami.
ukhona walandelayo yini ukuthi abone ukuthi bengabe baya ngapha?
Ulabe Zimrise abazama ukuncediswa Nicholas Ndebele, kodwa akwehluli. Ngingathi kakhulu abantu babevele besesaba lokukhuluma ngakho, ngoba ungakhuluma ngakho uyachatha njalo.
Kwakungezwakali lo mkhonto?
Ah, mkhondo wawungazwakali. Abanye babebuya besithi babonakale eMozambique, size ngabaye abantu abadlulile kule, yibo la abantu abathatha abadlula belasisa abantu. Abanye bathi kuthiwa kula bantu abafikelwe emgodini duze leRoma. IRoma kuyisibhedlela lesikole imishini.
Kodwa lina lalingakukholwa?
Azange sikukholwe. Thina sasihlala sinebelief kenxa ngelilanga bazabayekela. Sabona iminyaka ilokhu ihamba ihamba, sasabona ukuthi lapha kuselalutho. Sabona abantu lokho besifa kwezinye iindawo esigaba khonapho benyamalala, sahle sathi finish.
Bathathwa bebangaki? Kwakungomakhelwana yini? Njalo labo balohlupho olufana?
Kuthiwa yi-Slovela Purchase Area. Bathatha silobaba bamaplazi, bathatha obaba ikakhulu inhloko zemizi abanikazi bamaplazi, bathathwa semde, I think babengu-prof ngangaphambani. Siyazana kakhulu and silama-concerns afanayo. Ikathesi nje abantu ade sithi singakwakha yini i-monument, maybe e-center, business center, sifake amabizo abantu bakithi bonke laba abahambayo. But abantu bayakhanya lokho belokwesaba.
Kulo hlelo lolokukhulunywa ngalo ukuthi kuzangcwatshwa kutsha abasemangcwabeni angaqedakaliwe.
Mina ngikwazi lokuthi ngiyaqalela ngathi ngoba ngikubona umaphepheni ngingakuzwa le maredweni. Sizahamba CCTC ngobani ngebafike basipho kuphelati. Ama-cutting awo ubufakazi bukhona bonke ukuthi wathathwe ebusuku.
Uzahamba yini emhlanganweni leyi? Commission le NPRC ebhodabhoda ukuthi unike lawe ubufakazi bakho?
Ngakade ngingayizwa sibili bengizahamba, kodwa nxabe sengikhulumela eceleni baphinde bangenzele okuhle. Ngoba kuzwisa ubuhlungu lokhu, mina vele ngingacabanga ngakho esinye isikhathi inyembe ziyaphuma zodwa ngihlumulako olunye olungazange libonakale ukuthi
ama-birth certificate-ke abantwana bonke basebela.
Babengelawo, senza iplani bagcina bethatha ngebizo lami ukuthi ngabantu babami.
Kodwa umama yena wasala?
Hayi, umama wabhubha, umama wayesebhubhi. Uhulumende mina nxa nje engasikhompasetha nge-something, sizama ukukhohlwa ngakho. Ngoba kathesi kunje, mina ngabuyela emuva ngokufundisa abantwana bakababa kumele ukuthi begcine uyise. Bonke abanawo wami ngabangenise isikolo, ngathwala nzima, le nkomo zakhona zanyamalala. Ubaba yena inkomo 45 wasona sokusele 1 uthi zaya ngapha inkomo lembuzi lezimpu akwaziwa ngumuntu.
Khonokho kuhlawulwa kungaphelela khonapho mbe kukhona okunye obone ngani kumele kwenziwe?
Ngabe bayavuma basixolise bathi hey, bonke laba abaqatshulwa ngoyise lesitobo sithanda ukuxolisa ukuthi sibonakala ngobani abakwenzayo, kwakuyisikhathi esinjani esibi kumbe esinjani esakwenza senze njalo. Kulokuphonga ukuthulisa zisebephonga ukuthasa ukubhoda ngeguma kodwa indaba isegcekeni.
Abanye bathi mhlawumbe ngabe kuxolisa yena umgabe ngokwakhe. Ubone ingani bonke kumele bexolise lo mongameli okhona?
Ukuxolisa bangazibonela bona ngokwazana kwabo, anti ngabantu bani. Ngingaxolisa kodwa ngibone ukuthi sesele kuthiwayo ukuxolisa lo.
Lo-ke ngumnumzana Joel Phambano Ndebele owesilobela esigabeni se-Midlands obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 kuhlelo lwethu lapho esixoxisana khona loZulu ngodaba lwegugurawundi. Lilakho ukusithumela inombolo zenu zocingo ezethu eze-WhatsApp ngu-plus 1-202-465-0318. Siyaqhubeka njalo kusasa ngohlelo lwethu.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930-1386-0 Lagu 15460 kHz ku shortwave.
Ugwalo olumumethe impumela yophenyo lukamnumzana Robert Mueller olwalucwayisisa ukuthi umkhankaso kamongameli Donald Trump wancedisana na lelizwe eleRussia kukhetho lomnyaka ka 2016 na impumela yophenyo le itshengisa ukuba uTrump wayezama ukuvimba lolu phenyo njalo njengokutsho kukamnumzana Mandla Mkhwananzi esixoxelaye kukhona okutshaya amanzi kudaba lolu.
Okokuqala, ugwala lolu salufumelele lukhulu kakhulu. Abanengi ikakhulu abamele bakithi bangapha bathe kabakaluvali baluqeda ngoba ipheji efika like 400 pages. Kodwa kusenjalo kukhanya kulensolo enkulu ngalokho okungalotshwanga okunye kwacitshwa kulolo gwala. So abaningi engibazileyo bekhuluma bathe bona lanxa ugwala lolungakapheli kodwa kusobala ukuthi kungamele umangameli akhethe sihlalo yena ngenxa yokuthi ubezama ukuthi enqabele i-justice, enqabele ama-investigations lawo. So ngitsho ukuthi yindaba eqhubekayo.
Phumile abanye inkokheli yama-Democrats ethi yona hayi kungasetshenziswa khonokhu ukumsusa ngalokho okuthiwa yi-impeachment. Ubona ungani bathathe nyathelo bani?
Ya, isibuza kubonakala ukuthi kuyawela lapho kuyawela khona indebe loxakuxaku ma. Ngoba ama-Democrats lawo bakhona abatsho njalo kodwa futhi lama-Republicans akhona futhi athi no. Sengathi jikelele vele ukuthi ugwalo lolo kaluhlaziye lubona ukuthi kuyiwa ngaphi kube sekuthathelwa khonapho. So laba bathi bona kakukhangele akhethwe nge-election yikubona kwabo kodwa ngezimiso zezisekelo zombuso weMelika kusobala ukuthi kufanele ukuthi impumela yogwalo lolo lalokho okungavelanga kumbe okwacithwayo nxa sekuhlaziwe yi-Congress le-Senate kube yikho okuza kutsho ukuthi kuyiwa ngaphi ngoba kuyabe sokusitsha ukuthi indaba yempumela yezimiso zaleli lizwe sezidungekile ngenxa yokwenza kwalo mongameli uDonald Trump.
Nxa singathi thina ngemva kokhetho umongameli Trump aqhubeke elokhu engumongameli esenqobile abantu babesithi balethemba laye lanxa bebalile lolu gwalo.
Ya indaba ikhona apho phela sokuthini umongameli lo uyathembakala na ngoba nxa ekwanisa ukuthi amise izisindo ezimisweyo engathi ngama-structures nxa ekwanisa ukuthi awaguqule ngendlela afuna ngayo kutho ukuthi angeke abe sathembakala. So kusiya phambili kuyabe vele sokuyingathi i-red flag ukuthi umuntu lowo ukhona okuningi angakwenza ngoba vele iminyaka yonke le embili ziningi izinto uyakhumbula ukuthi le gqwetha lakhe futhi lilezinto eziningi elifuna ukuzikhuluma ngayo. So zindaba ezininge ezisegudwini ngaye lo mongameli ngumongameli sibili okuthi lanxa yona yale ndaba kungayisiyo esegudwini kuningi okutshaya amanzi ngaye lo mongameli. So sizabona ukuthi bazagwanisa yini ukuthi bayixwayisise ngendlela efaneleyo ngoba kukhanya kumbuso wezwekazi le Amerika kulezi nsuku kulezi mange ezenzakalayo singeza ke sazi ungathi wena ukhangele lokho bona sokwenzakaleni lokho ngoba lo muntu kusobala ukuthi kukhona okukhona ngaye ngoba izinto asezeqile akula amanye president obengakwanisa sokuphumela umama besithi lapha lalaphayana kodwa akhanye aqhubeke njalo kodwa ngithi ukuthi hayi akwazi ukuthi kuzazala nkomona.
Alo ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ebesixoxa la ecingweni ekhona. Ngoma kaLadi untombazana odabuka eZimbabwe ehlala eSouth Africa isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gande.